Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlazinye kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ngiyagula umkhuhlane we-COVID, uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Uyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla.
Sokule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare abefuna kwethulwe impumelo yokhetho lukamongameli.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo.
ELeZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19 obulela bafika phose amakhulu amahlanu 485 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Kulabantu abaningi asebelahlekelwe yimisebenzi eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukuba balandele iziqondiso zemithetho yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kobulawayo izolo kubanjwe abantu abangamachumi ayisithupha lane, i-64, belo mkhuhlane lo kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye, umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye, 11,256, kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu, i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo lemaphandleni. Omunye ohlolwe wathola lagala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngiyagula umkhuhlane we-COVID, uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Uyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu, sivaleke. Then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi ifulendayo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane ugcinisa umkhulele.
Umnumzana Rodwell Gumede laye utholakale legciwane le-COVID-19.
Testikuthange sendlini for the next coming 8 days. Amaphinga ukuthi kuyaba sekushapha ngoba ziyabuya nto lapha kulapha esifubeni. Ngathi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumule enhlasele lento le.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Ye, kunobunzima kakhulu ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala besijayele bahambe bayevalisa izihlobo zabo nxa besithe balahlekelwa mbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akunanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhahile mhlawumbe lonke jikelele. Kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba lenhlelo eziba khona ezincedisa abantu lapha esithi i-mental health benelisa ukuthi babhekane lobunzima lobo.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela komakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubona ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlaselwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, ukhuthaza uZulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyashiyo into yokudlala le. Kukhanya lapha emhlabeni buzobhidliza imiphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo kathesi ukuqala kwendaba embi ebuyayo. Yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo, ugatsha olubona ngezempila kahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamachumi, i-1370, kwabhubha abantu abangamachumi amane lambili, i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa, i-1,645,599. Asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye, i-767,910. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare ababefuna kwethule impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende wathi wabhubha abayizithupha kusehlakalo lesi, abanye babo kungabantu ababezihambela hathi ababetshengisela befuna kwethule impumela yokhetho. Wabunjwa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Khalame Mohlante wakwele South Africa okwavela sobala ukuba ibutho leli lalithunywe nguhulumende. Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele kulungiselelwe ukhetho ukwenzela ukuba kungabi lokulwisana eZimbabwe.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo mhlaka August 1, 2018, kuphela ukhetho lweZimbabwe. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sicabanga indaba yokhetho sicabange indaba yokuthula, ukuba abantu bayakwanisa ukuthi babone umbono owehlukeneyo kodwa abakwanisa ukuhlala bebonke bengalwi. Njalo into eqakathekileyo ukuthi kuqalise kathesi ukulungiselwa lolu khetho oluzayo oluka-2023 ukwenzela ukuthi kungagcini kusiba lokuphikisana ngalo ngempumelo yalo, njalo kube le ndlela thina abantu beZimbabwe esizakhangela ukukhetha kwenkokheli kungabi yinto yokulwa kodwa kube into yokwakha isizwe. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi sicabange ukuthi nxa siya ku-election sakha ilizwe asilandanga ukuya kulwa. Ngakho ke kuyamele kuqalise ukusetshenziswa kathesi thina njengamabandla siyathandaza, njalo sikhuthaza abantu ukuthi asenzeni izinto zethu ngokuthula.
Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, besixoxa laye ekobulawayo. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abakuku Trust ibambisana lomsakazi we-Studio 7 sixoxa lezakhamizi emadlambuzi lemadobho ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindelini Leya.
Ngiphuma ewadi 11 komadlambuzi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi since 2020, abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje kwamalanga nyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni apha akula ma-network namafoni, izandla zifishane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Nleya.
COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singabananzelela kakhulu kumaphana lalaba ababhale imihloliso yabo nyakenye abazange bephume lalutho. So i-pass rate emaphandleni lemadolobheni ayisoze isafanana, ngoba emadolobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo inethiwekhi akula nethiwekhi ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baye esikhiweni ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana bayabeluseka kuhle, kodwa nxa besemakhaya lapha hayi kulobunzima iCOVID-19 iphambanise kakhulu.
Omunye njalo sixoxelayo unkosazana Olita Msebele.
Mina ngikuwa 9 eMatobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo. Yiba abafundisa abantwana online bayasenda ama-exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF. So bayenze. Kodwa ihlupho lakhona ukuthi abangelayo ama-smartphone abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengabahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu abantwana. Abantwana kabasalalele emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. So kungani i-COVID leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Lenhlelo lazo ziyazama kithi ngapha silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo ngoba abantwana sebekwanisa abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingcinye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthola ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khona le azadingwe ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama-teenagers. Ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Voice of America ibika ukuba ilizwe lakwele-Bhutan kubikwa ukuthi liyaphumelela kakhulu ngokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi zasebenzisa abantu ezigabeni zonke abaphuma ijumo batshela uzulu ngomkhuhlane lo, njalo kwasetshenziswa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kulabantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafika phose amakhulu 296 abahlengwe elwandle duzani lakwele-Libya kulandela ukugcila komkhumbi wabo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 kwele Melika, ikakhulu esabelweni se-Florida, okuleziphathamandla ezivimba ukuba abantu begqoke amamaski. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzi umandla.
Yena baba mkhulu babe lobola
usenzi umandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngamalobolo silo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya kanye nogogo uNakasithwala Nyoni abahlala edaluka eLupane. Akasizwe okwethulwe nguNgwenya logogo.
Amalobolo kulotshwala umfazi. Akulotsholwa abantwana. Umfazi ongazaliyo yena akalotsholwa yini? Anti uyalotsholwa. Oluba kuthiwa kulotsholwa abantwana ngana kulotsholwa umfazi ongazaliyo ngana akalotsholwa. Kulotsholwa umfazi.
Wena amalobolo ayikwini?
Inkomo noma imali, lo muzuzi imali uyalobola, lo muzuzi inkomo uyalobola.
La mabele konke.
Aya mabele kwakulobola kwakudala.
Abakudala.
Abendulu
babelobola ngamasaka. Awu 90 lelalotwa lisaka-saka. Alright, hayi siyabonga gogo.
Siphinde saqhuka ngodaba lolo lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sekuvele imikhuba eminengi esetshenziswa ngaphansi kwegama elithi amalobolo. Kukanti ekadeni siyezwa kuthiwa zazingeningi kangako inkomo zokulobola, ngoba ukulobola lokwakuyisivumelwano esasenziwa phakathi kwemideni emibili ngenhloso yokwakha ubuhlobo. Bese kusithi umkhwenyana ke wayelobola ngenhloso yokubonga abakwabo zala phela okungumama lo baba ababizwa kuthiwa ngomama zala nobaba zala. Wayekwenza lokho ebabonga ukuthi bamzalele intombi, futhi le ntombi ezomtholela abantwana. Yingakho uyuthola abanye bethi kulotshola abantwana, abanye bathi kulotshola umfazi, kodwa eqinisweni usuke kuyisibongo esivela kumkhwenyana ebonga abazali bentombi okumzalela intombi noma ngithi umfazi.
Uthi kuningi okumele kwenzakale kungakabizwa amalobolo.
Okwenzekayo ukuthi kwakusiba khona isivula mlomo bese kusiba lokangaziwe. Sizwa kuthiwa zona ziba lichumi 10 asesiphelele. Kuba ke lenkomo ezimbili lapha eziba inkomo kamama leyo kubizwa kuthiwa inkomo yohlanga. Kuze kuthiwa inkomo yohlanga kusukela ekutheni phela umama uyabe bonga ukuthi mkhulise kahle umntwana emphozisa laphayana njengoba siyakwazi ukuthi kudala kokusetshenziswa umhlanga ekuphoziseni abantwana yikho kuthiwa inkomo yohlanga. Bese kusiba lenkomo leyo kuthiwa ngeyokugcola. Kusho ukuthi leyo-ke ivele ibulawe khona lapho bese kuhlukaniselwana emndeni yombili. Kuphinde futhi kule esele lapha ekhaya beyisinikezwa idombo, idombo lalo noma ngithi umkhomi libe selihlukaniselana nabafana abayibo abazaziqhuba lezo nkomo. Bese kusala inkomo ezingu-8 le kamama yona ayibalwa ibalwa nje ngoba iyabe iphume kuzo lezi zamalobolo kodwa umama ulemvume ukuthi angenza noma yini ngaleyo nkomo.
Sizaqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, umnumzana Morven Khelisa Ngwenya logogo uNakasithwala Nyoni abahlala edaluka eLubhane. Ngenani enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA iNdebele. Sixoxe ngodaba
lokhusile
sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana ngale ntambama zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sikhumbuzana njengawo wonke amasonto ngemphefumulo yethu efuna ukuvuselelwa izikhathi zonke. Ngoba manje singasavuselelwanga imoya yethu sihlala singabadangeleyo. Kanti njalo lelizwi lenkosi liyasikhumbuza ukuthi xa sisaphila kumele siphilisane siphile njani. Namhlanje sizakhangela indaba esithola encwadini yezenzo memsebenzi yabapostoli sehluko nesika 5. Siza bala ngendaba kaAnania loSafira imisebenzi isahluko sesihlanu indima yokuqala kusiya kwesithupha. Izenzo zabapostoli chapter 5 siqalise kuverse 1. Kufundeka kanje. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Anania enoSafira umkayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka sezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, "Anania, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu khepha kuNkulunkulu." Uthe uAnania izwa lawo mazwi wawa phansi wafa ukwesaba ukukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Verse 6, izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhibela phandle zambela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, indaba le ungayibala uyihlolisise ujulise umqondo wakho. Uzabona ukubana ilezinto eziningi ezingasifundisa zona empilweni zethu. Okokuqala, nasi indoda lomfazi Anania loSafira babehlala ndawonye babesazana ulunga lokungalungi kwabo. U-Anania loSafira mhlawumbe ngokufuna ubukwa ngabantu kuthiwa bathengisa ingxenye yomhlaba ababelawo ukwenzela ukuthi labo baphathise emsebenzini webandla leli elalikhokhelwa ngoPetro. Kwakuyinto enhle, inhloso yabo yayinhle, yayihlambululekile. Babele njongo yokuphakamisa ibandla lokusizana laba beswela benza uhleke bawuthengisa lo mhlaba bazuza lokho abakuzuzayo basebethike lapha abalahleka khona basebethatha enye ingxenye bayigodla bayifihla baya kuPetro labanye abafundi bathi bona yiyo yonke imali esithengise ngayo indoda lomfazi bavumelana ngamanga yikho uPetro ethi yini usathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele le ingxenye yemali yezwe na uPetro kazange atsho lutho kuSafira wakhuluma loAnaniya okuyikuthi uAnaniya kwayeyiyo inhloko yomuzi okwakumele abone ngaleso sikhathi ukubana izinto zenziwa kahle kodwa inhliziyo yakhe yavuma uSathane wahlala wazinza wagxila indebe zakhe zakhuluma amanga ezakho indebe emzini wakho nonkosikazi wakho labantu abakho zikhuluma impilo enjani yini elivumelanayo nxa lihleli ndawonye ikhona imindeni engakwazi ukubana ihlale yenze izinto eziqondileyo imindeni ephila ngamanga akukhangele uzwisise ekujuleni kwenhliziyo yakho ukubana wena lo mndeni wakho liphila impilo enjani asikhuleke nkulunkulu olungileyo khupha usathane enhliziyweni zethu qiniso lakho silikhuphe izikhathi zonke sicela manje uzobona phakathi amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathu nqa silo perseverance nyathi wenhlanganiso yebulawayo progressive residents association sixoxa ngokumemetheka kwecovid 19 elizweni ikakhulukazi kobulawayo lapho leli gcikwane limemetheka kakhulu okumangalisayo Manyat, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus, ikakhulukazi kobulawayo.
Mahlabezulu, kuyethusa ukuba lokho likhuphuka leli inani. Okutsho ukuthi awusimdlalo lomkhuhlane. Umkhuhlane lo kumele abantu bawuqaphele ngazo zonke indlela.
Ubona ngani uzulu wakobulawayo ukwamukela na iJackson elivikela i-COVID-19 ele vaccine?
Yebo kunjalo abaphakeme abantu bakobulawayo besiyayamukela leyo jekiseni bebekade behlezi sebeze bakubona ukubana akuhlalwa
sikhangela indlela abasakhulayo baphila ngayo elizweni ingcwethi zezempilakahle zithi intsha kweleZimbabwe abahloniphi imithetho evikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ukubona njani lokho
kuvamile ukubana uthiwe ulutsha kaluhlonini kuqinisekile ngoba kwesinye isikhathi kuyabonakala ekwenzeni kwabo ukubana ngabafuni ngabakuthandi ukuthobela imithetho ephathelene lezimpilakahle nanxa kusitsho ukubana impilo zabo kumele zifikelele
hayi isikhathi isesedliwe ngumangoyi manyathi gqiba lingxoxo
ukugqiba lolu daba mahlabezulu singathi ebantwini abatsha bayehlatshwa ijekiseni lokho isakhona isaphiwa mahala okwesibili intsha efanayo iyilo ikusasa lethu ngakho-ke kumele ivikeleke okwesithathu okucinayo oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele afikeleke sivikelane sonke njengentsha
zulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo siyabonga amanyathi Kufanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe coronavirus elizweni sikhangela njalo uhlelo lwe 2021 Mandela Washington Fellowship Summit. Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMikeobe. Thoka zomuhle zimpapumuhle sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenza imidlalo elizibambisene ehlulekile ukuthola izicoco emidlalweni ye 2020 Olympic Games kulandela kunqotsho kuka Scott Vincent emidlalweni wegolf ogqitshwe namuhla kwele Japan. USkoti odlale ngcono namuhla kulalokho akwenze kusukana ezedluleyo ube kuthumi lasithupha 16 phakathi kwabadlali abangamathumi ayisithupha 60 emdlalweni we-men's individual golf stroke play. Lokhu kutsho ukuba abamele eleZimbabwe emdlalweni le abagoqela uDonato Katai, uPeter Gilpin, uPeter Wetzler, Longoni Makusha behlulekile ukuthola izicoco zegolide, isiliva lebronze. Abanye babo sebebuyele kweleZimbabwe. Uze sizwe ngokunengi ngalokhu sixoxe lomnumzana Frederick Ndlovu othi bazamile kakhulu abadlali laba.
Ungakhangela wonke abadlali bethu esibuye labo laba wonke usebesethe ama personal best records singabe singatholanga isinqongo se gold silver and bronze kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle ngoba bonke sebebhithe ama records ababevele bewa hold abekuya lapha ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule okutshengisela ukuthi come France 2024 Paris 2024 hayi ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle talenta livele likhona I think okuqakethele ukuthi thina lati sikuqakathelise umdlalo lo because charity begins at home. Kumele thina ngwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics. Sifake amandla emidlalweni leyi ethi esithi sport. Then ngibona ngani singakwenza khonoko hayi ilizwe liyakhuphuka sebile. Italenta igcwele eZimbabwe.
Asithi kwambana ke elupane komakhovula phezulu khona ngale sikolo. Bakhona yini abantu elithini ngabakhangela lithi kodwa lo kungani engagijima. Siyakhumbula ngokulosamukeliso womoyo wavele Ntepe, siyakhumbula baningi kakhulu abavele emakhaya. Liyangena-ngena yini ukuthi liwazame ukubakhipha emakhaya liwafake khonapho kuzinga eliphezulu?
Umbuzo omuhle kakhulu lo. Into nje ekade ngizidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi. I think kuqakathekile, ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise singama national federations achiyeno the 54 national federations elizweni sikhanelisise ukuthi kambe sure singaswela in each national federation umntwana oyedwa unkazana oyedwa ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma records la ukuthi bengeza kuma Olympics bona ngizani singafaki ingqondo zethu ndawonye hayi ichumi amachumi amabili ama athletes ayabuya kuma Olympics singabenza njalo.
So ngiyabona sibili kulama athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka thi singukansela emawabeni kuzobuya u Winnet Dube use Cape Town kuzobuya labanye abasendaweni eze Britane langaphi ngapi ngiyake likhulume labo ukuthi lizama ukuthi libancedise kumbe ngama club abo into ezinjalo bengikhuluma ke besikhuluma lo Elijah Gakalaka sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iklabhu yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni kodwa kungani kuyasilela lapha nalapha. So ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela i-athletics.
Kuya ngokuthi like ngikhulumile ngemuva silama national federations angamachumi amahlanu lane. So kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi yabo kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli club afuna ukuyivula umthetho oparticular to that national federation nxa kuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kumbe ngebhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kamele behlale phansi because ubona zani wona lana ama academy angaba yikho lapho esingabona khona ama talent ona lana acatshile.
UFredrick Ndlovu ukhokhela abadlali leziphatha amandla emidlalweni ye-Olympics. Sixoxelaye ekwele Japan. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Sekule minyaka emithathu wadutshulwa abantu bafa eHarare ababefuna kwethulwe impumelo yokhetho lukamongameli. EleZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, Mokip Stube.